Endabeni zethu lamhlanje kuqhubekela phambili ukuxoxozela kubandla leMDCT ngozathatha isikhundla sikaMnumzana Morgan Tsvangirai engasuka esikhundleni sikaMongameli. Uhulumende weZimbabwe uthi uProfessor Jonathan Moyo owabaleka elizweni ibutho lihluthuna intambo zombuso kumele yaphenduke ekhaya nxa engelacala lokweba imali. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe kubikwa selithole amabhiliyoni amahlanu amadola okulungisa umnotho welizwe. Sizahlolisisa isimo sezizalwane zeZimbabwe ezihlala okungela mvumo kweleBotswana. Sizalethelela lezemidlalo lokunye okufanayo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo eZimbabwe. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.